amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona kokusukela kubukhokheli khona ngale bakhona abantu abangcolileyo abanjalo abanye abazafumanisa kabangcolile ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akulaka ukuthi ungubani kodwa ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugelegela yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezindlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo ayephambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisele zonke nje.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangazi bebopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi so kutsho ukuthi lokho kwenza ukuthi ungathembeki ubona zani pho kumele kwenziweni ngoba khanya zani lokho okuyinto kuyahlupha lokho
Gabe siyazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu yena le into ethi lo ngumongameli la iqakatheke kakhulu yazi ukuthi isupho selukhona la ikuthi abantu sebengani abaselakuthemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption yikho upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhodi ngale kumele nabo benze umsebenzi ukuthi onolenziwayo ukuthi umuntu ofumanisele ucala kabotshe kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhodi bayaphuma bayazihambela yaphuma yazihambela so konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo kube kanti abantu bemele babotshwe amakhodi la ayenza umsebenzi bengayenza into zokugwelegwela amakhodi la sekune-corruption kakhulu emakhodi la yokubona kusenza njalo so babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu abamncedisa umongameli in the fight against corruption if ucorruption kumele ilwise umuntu wonke la makhodi la ayilwise engafika umuntu esincaisike emakhodi ngale abantu siyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle